into enhle ukuthi abantu bahlangane bathandaze. Ekuhlanganeni kwabo bethandaza kumele kube ngeqiniso phakathi. Ngoba ngezikhathi abantu bayabuthana emthandazweni bathandaze. Kodwa kungela kuzinikela engathi yesilungu i-commitment kulokho ababuthandazayo. So nxa kulo mbuthano onje sithola lababusi belizwe bebuya behlangana lathi enkonzweni ezinje. Hayi siyajabula, siyajabula baba. Kodwa siyabiza njalo ukuthi kumele kube lokuzinikela kulokho esikuhlosileyo.
Singathi ukuzinikela lapha sibili akucace sikulutshela abantu ukuthi utshoni.
Lokho esiyabe sikucele sikuthandazele sikulandele. Nxa kuyikuthula sithandazele ukuthula makube lokuthula lokhu esikuthandazeleyo. Hathi ukuthi sithandazele ukuthula kodwa kutholakale ukuthi abanye abantu bathwalisha amagabha avuzayo. Bayagidiswa, bayatshaywa, bezani bonke. Kusho ukuthi akula kuzinikela khonapho. Kuyabe kukhuluma nje ngomlomo. Sithe thina esikuthandazelayo kakube phakathi kwezenzo. Siyajabula sibili ngoba sifakelele ukuthi inhlupho, inzuko zonke ezihlangana lazo, abantu abahlangana lazo, ngabona betshelwa ngazo, bazazilalela njalo kuzakwenzakala lokho okuceliweyo ukubana ekwenzakale.
Singathi-ke ubona ngani kuzaphumani emthandazweni lowo wena ngokubona kwakho zini?
Ukuthi abantu babe lokulethemba ngoba qiniso eliphelele izinto azimanga kuhlelile. So kulokungathi i-poverty ngesilungu phakathi kwabantu. So nxa sihlangana sifaka amakhanda ndawonye sithandaza sicela ukuthi uNkulunkulu asincede. UNkulunkulu ayokhangelela ukuthi lathi lokhu esikukhulumileyo nxa kuyi yebo kabe nguyebo, nxa engwathi kabe ngwathi, singazathi yebo hathi hayi. So akhonani kuzaphuma ngoba ngokankulunkulu njalo sikufake emandleni kankulunkulu. Yena umnikazi uNkulunkulu uzakwenza ukubana lokho abantu abakucelileyo kuphumelele. Kodwa yena embhalweni wakhe uyatsho njalo ukuthi kodwa kwenze lokho hathi ngomlomo kuphela kodwa kusuka enhliziyweni yakho.